Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlum Tree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa, ngiyaxolisa, alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161, kuthi abangamachumi amathathu lanye 31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba eStudio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomeli wePhalamende ovela eMalawi, ngoba ukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda se-Pan-African Parliament ibe yindawo yokuthuthukisa i-Afrika hhashi eyokulwa.
I'll promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So, help me God.
Idale le Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, enkabazwe lenyakatho. Ngemva kodlamela lokhetho lwanyangenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zale parlamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga lenkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe inyakatho lezansi yibo kuphela kufanele ancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe wemukela umkhokheli wale parlamente omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale parlamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko ezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwaMnumzana Jarumbira besithi uza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Okwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho, kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melestudio 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili nanye siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakompofu emangweni wenhlekisa eNkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinathise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinathisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa okukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebesesivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu umafamazi athe ancedisa athe esizwa lo mkhosi ongangawona lo asilumela phezulu beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamlisi mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1 nkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezuka lo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile banditshela ukuthi ayi inkomo lezi abanike zona. So mina ngizibhathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali. Inkomo esezishiyene lalezo so mina ngizibhathe indlela etshiyeneyo kakhulu lalezi inkomo.
Umnumzana Japheth Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami senginkuzwe ngotshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakelekileyo kuwo wonke amafamazi adonethileyo ngitu uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamta yinkomo lezali singathi umhlobo ongcono owoyi-food. Inkuza izizile inkuza engcono ingumhlobo ukuthi inkomo lezi zingajeziswa for ukulima kwenzani. Nasilima senza into njengamadonku senza ama-tractor lati inkomo ibe nokufuya i-terms of what literally izathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho le-veterinary sifuna ukuxwayisa sekuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafoki ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezidijini. Okakhulu lisebenzele ugatsha lwe-veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Ngapho kuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamuzi zeBambatsi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBambatsi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phansi kwesigaba ebekade kwisigaba esuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njenga kulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu lapha neBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakhe indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade ezifisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawutha ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu le nto leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi lezi zigilamkhuba zize zitholakale ngoba la bantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathe sibekade vele okube sithi basezangitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabethethwe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade ibala yimali kathingazidlala laphana oko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhona ukuthi uyabo ngumuntu uyakulo sadobha laphana laphana udobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade esesela lapho ukuthi ebengabuya ngoba ayethenga ezinye izinto zakhe azithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kukhokha imali zakhe kodwa engakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakho yabe kuyimalini kodwa ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwelebo Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo?
Kukhanya izigilamkhuba lezi kusase izigilamkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi ukuthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalu imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequba egangeni bafika khona ngale bafika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombini khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapha bayakhona base befika behijacka lana umnisa lona wekhumbi lana eButswana esigabeni ukuthi kusemayitengu esisemngceleni webhoda khonapha emayitengu. Yiko kumthatha lona umntisa lona bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshiye bomuntu ofela khona ngale baphenduka le khumbi lana sekusezama ukuthi baqhube layo bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyechise bayingenise elizweni lakithi ngapha esouth lapho egcine ikhumbi leyo ifike yabanjwa emfuleni sesike kuchapha etshebetshebeni njengoba kungasofubhay fo. Yiko kuvuka abantu bekusele bevuka bethola ikhumbi lalele ikhona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme sihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umntisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abantu abafezela ikhombi ngabantu kade bethole umbobo.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajabi Bhangodube isakhamuzi sejutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elesdreamlive.com lilodaba lokuthi eleSouth Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we-monkeypox. Umuntu lo uhlala eCape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje ke sekelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile. Ngihlala 9
lapha interview uGawule yabe khumalo Ntunga uthini uGawule umuntu ngembuzo ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga sezibakwe kodwa ikhwela indawo zonke ngabe ngifuna ukuthi kwakho Ntunga umbuzo ukuthi izinto ukhala ukuthi kunokuze ikhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine ma into ye-Ukraine phela into ezazasebhisima ngifuna ukuthi umbuzo ukuthi njengoba libizwe linjalo izinto zikhwela vele zibe zonke ekhaya kuba ngale ikhona kwinto ye-Ukraine na ngoba vele akunanto e-right umbuzo ukuthi njengoba zonke zingekho-right i-Ukraine ekuqaleniwe ngoba vele into ephendayo igawule vele nangezo hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukukhuluma ebuye ukuthi idrato ezimbabwe liyawenzela ukuthi ngathi ababhuda ngabe beyenzile ebizini bethengisa imikambo beyithukize imali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma iyabazi kanti wajengababuhi labo bantu abanjalo hhayi mina lubaba layo hhayi ugawule mina ngazi ukuthi ukhulumani amayikhumuzo zobuhlungu umnotho uyawa umzezi sometimes ya la abantu ama-opposition party yosumuntu kodwa yoba usumuntu kanti waye bengavuma ukuthi umnotho yaba uyisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala minye imihlobo kuphela afana nabelungu labaya ama-opposition party kuvuka ilizwi bazali webeyalela konapho la bantu ababavotela mina ngazi abantu abanjani mina ngazi ungasebenzisa lethi gama manje kodwa ungadlulisesa igama lokuthuka lanto abavotelizayo ingcono nje angazi lithi igama libafanele ngoba mina ngazi vele ukuthi uma lokuvotelizayo kuyabe kusithile vele khanda uyabona ku-right uyahambe bakunikeza imali iphati yakhona barefolisa nanto ezabo ngoba abantu bayasokola bakithi hhayi siyasokola mani yazi siyasokola uyazi ukubuhlungu mani yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi ulabazali kushiya abazali swele into ziyafektha kakhulu mani yazi ukubuhlungu nento ezayizala hhayi bakithi hhayi uyazi ukuesikhathi azifisa ukuthi umuntu wafake ungcono kulokuphila izimbabwe hhayi izimbabwe ziyahlupheka bakithi hhayi awugawule labo mnanga ngoba sithathe ezima ngapha bayathumba abantu bayachaya abantu abavumele imihlala ama-ofita abokhwela emakhaya bayenza intando yabo hayi mina ngazi ufane kuyazwela ezimbabwe street kumbe sofane kujesu ezosilamulela kodwa hhayi kunzima wakithi hhayi zane lisibulele street
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-ccc tripc bandla elihle kumeleke ibandla elihle i-tripcc yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hhayi lishayela izandla bafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi matitsha abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanum nangabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nazi istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangokwazi sezinhliziyweni zethu sistrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abemsebenzini abalutshwane abantu abaningi ababerumaruma kwehambahamba nabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zistrikile bengagijineli uyabhala kumaphephandaba bethi abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba siyasifosa lifake amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenjoba besekhiphe lamabhiza lezinja izanu p f isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebezibefana lo-Nebukadnezar unkulunkulu uzondile u-Nebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isingu-Nebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajeziswa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity
basakazi abalaleli be-studio 7 ninjani okhulumayo ngufelix qiniso okhulumayo sejohannesburg ekhaba selufane ejabhiwa ekhanda
Yes, sanibonani bakithi sanibonani emahlabezulu. Abalaleli konke nabasakazi be-Studio 7 mhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lithakwana elikhulu. Plumtree esigabeni sakusuwo ukhanya nincuku. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje kungabe kwenzeka nke ngibuze le ndoda kumbe lamadoda amabili uthuma nokubhilivu ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wamukazi ngizwa uchuma esithi khona sisi umnangako athatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esiding labo ngingazi kumbe basho Harare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwele kwe ngapha esiding ethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha langapha basibeka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafonini abo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelayo nohulumende kodwa bayabayanga kusumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kufuduka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe and bese ngizwa uthuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendula impela ukuthi uthi yena amakhiwa yiwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ishiwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasifilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we're not fighting about amakhiwa sasifilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwaphi la makhiwa ase uyise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwaphi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithwela zona imihla ngemihla likhatala isizizo ezindlela ezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi khulunye sizama udlulisa ukuthi hayi uhulumeni usiphendile uhulumeni wezandla and enye into emboni zazitshaya insuku ziyahamba esicetha amabandla la amanye ngakhulumisana la o-TPC ozapho umthwakazi laba namanye bebehlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi ilizwe liyakhekha ngoba lokho lokho esifuza lokho ukuthi mina ngibandla lelanela kwelapho esiyakhona ukhelo ngasithola sinjalo kule lapho esiyakhona ngoba ngiyazo mpela amadoda lapha akhuluma mpenhliziyo zokuthi ungathathi nomthwakazi asikhulumi nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho okuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngetembi lami elinje ithi phambi ngetembi lami elinje hambonti ungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole kuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nje i-TPC i-TPC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezani ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamanye amaphatha abafana umthwala kozapho bahlukunyezwa kodwa kakhulu kakhulu ungathanda ukukhangela ngenyanga abantu e-TPC bengahluphekiswa ka-35 maybe bezapho babi labemthwakazi sabe sikhuluma ngakuloku njalo imigwaqo yayizwa ngusmith igubudekile ayilungiswa akusebenzi loku bathi bezani maneke ikhangele ukuthi ilizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi buzoni-TPC buzoni mthwakazi buzodani phuma lapho khona into uma ingahamba ihamba uhambi lo buzani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo omunye owayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti edalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembhobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busane Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi buyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho okwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngobufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona osekwafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hatshi yiyo imfene ngowayo uPresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lama-lawyer athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things, but uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi kumbe ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe, kodwa siyazi ukuthi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators awukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzabuya ejele, kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini, kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza-influensa ipolitiki kuleli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Busane Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. ukuxhaswana kwezivalane zomhlobulo emandebeleni kuqhubekela phambili. Esinye sakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye, siphiwe ezinye njalo inkomo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela kulenjini ku-www.voandebele.com.